okwenzakale namhla eImpala Car Rentals kutshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. Sonke isikhathi lesi besithi uhulumende usithatha ukuthi ezilungisise, ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathe lezindaba. Ikanti sesiwubona vele hayi sokuwesi. Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe ZANU PF Youth Assembly abuye achaya intathe lezindaba. Abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya, abanye bathathelwa amakhamera, abanye bathathelwa amafoni, abanye bathathelwa amarekhoda. Asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intathe lezindaba. I-position yethu thina njengentathe lezindaba ezincane ezeyoja ukuthi ukhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuni ukusilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement ukuhambelana ngaphi njalo bona izinto abazenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa.
Amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba? Kuyini eliza kwenza ngakho?
Amalunga ethu lawo kulamanye achayiweyo, kulamanye athathwele amafoni, amakhamera, omnye uthathelwe iphesi oyinkazana osebenzela enye online television yalapha eHarare. Kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi uyintathele izindaba. Bebekuchaya bebuza ukuthi ungubani, ungakhuluma bebelokhu bekuchaya, bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani, kumbe udingani khonapho. Kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapha de kuchaywa abantu.